sefika saqalisa ukuhlabela ingoma, saqalisa ukukhipha amakhadi abhalwe ngobubi obenzakala eZimbabwe, sathi sifika saqalisa uku-addressa abantu, sikhala sayenza lo mthandazo ekuseni, sikhulekela bona laba abantu abahlukuluzwayo ekhaya. Ke siqeda khonapho abasebenzi beZimbabwe Embassy pha eLondon babiza amapolisa baqamba amanga bathi thina kade sifuna ukubachaya, thina kade sifuna ukuyenza iviolence phandle kweembassy. Amapolisa athe efika athola thina sizihlabelela peacefully, kade singachaya umuntu, asizange sichaye anything, thina kade sizihlabelela peacefully, siyenze peaceful protest. Amapolisa saxoxa lawo, amapolisa asilinda ke. And then amapolisa asanda ukusuka kathesi. Into ebesiyenzakala futhi abantu basayine ipetition ehambe kuPrime Minister ubaba uBoris Johnson. Sibhalile izikhalazo zethu kupetition yona leyi ukuthi uhulumende weZimbabwe ilegitimate ubulala abantu bangamasela baphethe abantu ngohluku. So thina njengamaZimbabweans eLondon, eEngland, sikhathazekile ngakho, sikhathazekile ngezihlobo zethu eziphethwe ngohluku njalo. Sifuna ukubona uhulumende weZimbabwe ujeziswa yi-international community.
Ungathi veli bangaka baphatheke ukutshengiseleni lokhu khona ngapho e-UK?
Ngathi sifika inamba noma 100 kodwa ukuthi kusuke kwaphazama ukuthi kathe sizulu selisina kodwa abantu lokho bekhona phandle ezulwini kule tent ekhona efakiweyo kodwa tent yangkhona incane abantu babuyile ngaphandle kwezihlahla abantu bathwele amabhana amanye amabhana lamampikisha aphumile kubo Facebook la kubo social media abantu baphumile sibili abanye basuke eKhatshana abanye basuke ePortsmouth abanye bagade ngamabhasi balala begade ibhasi kubonke ukuthi bebuye khonapha eLondon abantu babuyile ngempela.